akumangalisi baba njalo akumangalisi sina singamangala laba abamangeleyo ukuthi kuyini okwenzekalayo asikho ukuthi abatsha laba balwa lenkohlakalo inkohlakalo kade yaba khona kuzanu umgunyathi kade waba khona kuzanu ubusela lobubulali kade baba khona kuzanu bonaba abatsha bekhona osokubenza bavusa umhlonga lamhlanje yikuthi kukhona phakathi kwezanu osokumele babulawe osokumele baxotshwe osokumele baboshwe ngokusebenza kwe-factionalism ngabona uyalikhumbula lelalithuba sokumele kubulawe kuxotshwe uJoyce Mjuru ngethuba sokumele kubulawe kuxotshwe yena iMnangagwa ngethuba sokumele kubulawe kuxotshwe uMgabe abatsha bayathunywa nabanye ongqongqoshe ngabanye abayosiba lukhulu bezanu PF ukuthi bavuse umsindo othile injongo kuyikuthi sokunabanye phakathi asebenuke ubuthakathi osokumele baxotshwe yi-factionalism yikuba ngumbuso akukho okunye ukuthi sesingathi lamhlanje thina olusha lwezanu solusilwa lwe-corruption solusilwa lwenkohlakala yikusebenza nje kwe-factionalism and lokhu ngokubona kwami nxa ngicwaninga ngicubungula yimpi phakathi kukaMnangagwa lo Chiwenga laba abafana be-youth league bavusa umhlonga nje bathunyiwe baphiwa le nzuzo yokuthi bavusa umsindo bewuqondanise labathile abaganjwe ngamagama baningi abangamasela baningi abalenkohlakalo abangaqanjwanga kulo mhlangano owenziwe lamhlanje kuqanjwe labo asebenukwe ubuthakathi osokuyibo kumele bakhutshwe baxotshwe baboshwe benziweni engingakusho yikuthi usapho lwezimbabwe lungethuki i-factionalism akusikho kulwa lenkohlakalo lokho
ngamanye amazwi othe abasakhulayo laba bathunywe ngoShiwenga
abasakhulayo bathunywe ngulowo olwa noShiwenga ngoba laba abantu abaqanjiweyo nxa sesicubungula sihlola ngabantu abayibo abasebenza noShiwenga ekushoneni kwelanga uyakwazi ukuthi uShiwenga lo Mnangagwa bebesebenza bonke laba abaqanjiweyo bebengabangani bakaShiwenga bengabangani bakaMnangagwa kodwa ngokwehlukana kukaMnangagwa bebangumbuso loShiwenga laba abaqanjiweyo kathe sibathe gushu baya ohlangothini likaShiwenga yikho ubona nje sebekhonjwa ngomsila wengwe sokumele babotshwe sokumele baxotshwe ngumbango ophakathi kubangwa umbuso phakathi kukaShiwenga lo Mnangagwa
ubaba uShiwenga yena lo Mnangagwa bake baba lo mhlangano labamasonto ngomgqibelo bakhanya bengabantu abazwananayo uShiwenga wamchaza uMnangagwa njengesilwane wathi ngishumba wathi ngumuntu osebenza gadalala ukuthuthukisa impilo yabantu beZimbabwe kungaba bekuyikuvala abantu nje amehlo yini lokho
uJudas baba engakamthengisi umntaka nkulunkulu wamnika ikhisi wamkabula embangazweni ongabona abantu becabulana besangana bekhuzana bebongana behayana ngenkonzo ukuthi siyalala ubuthongo ukuthi kuhle kunjalo zidabuke nephakathi zinkunzi zithobeleni esiza kubona lwenyaka kunzima uMgabe engaphithwa embusweni amaviki ambalwa kwaba ne-1 million march yabantu bebuthene bemthengisa isupport bemkhonza bembuka bethi uMgabe igamba kodwa ngamalanga amalutshwana alandelayo bamkhomba ngomsila wengwe bamxosha bamphosela le ngakho ngamabanga engwe lingethuki zithobelene kunzima